Impi leyi nganta sesikuma abantu besecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo mbena isizwe sakwazi la nganta sokuliyo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israelis sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngu referee kudala laphana sasi le lamaqembu njengeAmerica le Russia ayo lama invested interest but okwakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo ngepolitical situation yabo labo Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine. So yikho ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlodlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana i-Iran layo yethweswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi, i-Iran vele yahlala ifuna ukuchana le-Israel usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathiwa zase zaba encedisa bengalwa. But kathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikali from Russia le-technology yangkhona hayi lapha sokusiba kubi la sibona ngathi ama-rockets e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage but sibona la i-Israel ngathiwa ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama rockets lama missile ajikelwayo but lokho konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngathiwa impi ye-Ukraine isiphela but sokuqala sokuvuka enye le e-Palestine le Israel engathiwa zazilokhu ezichana since kudala ngathiwa kathesi sokumela abantu baphonge ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngathiwa sezisekho.